Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mathathu kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu osala ngaphandle kwalowo manyano.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elesabisayo njalo abanye bathi besabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni.
Imbuzo esingathi iqondane lokhetho imbuzo nale ephathelane lendaba yokuthi sizafika abantu kuthiwa baya ukuluzwa bethaywe indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapotele elinye ibandla lihlale lelinye.
Inhlanganiso yamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ifundisa uZulu ngamalungelo akhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi njalo abanye bathi sebesesabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni. Ukulwisana lokhu kuphakathi kwabasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abathi nguye omele athathe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe leqembu likankosikazi Grace Mugabe LG14. Ngeviki edluleyo unkosikazi Mugabe ucele umongameli Mugabe ukuthi akhethe umuntu ozathatha isikhundla sakhe. Yena uMugabe ngokwakhe uchodoze kakhulu ibutho wathi selingenela kakhulu kwezombusazwe. Ibutho lona likhanya likucele likaMnangagwa. Ngolwesihlanu ababengabalweli bempi yenkululeko benze umhlangano lentathelo izindaba labo bathi kabasoze bavumele umongameli Mugabe ekhetha umkakhe kumbe ekhetha umuntu amfunayo. Ngalokho abanye bathukulwisana lokho ukungabanga impi elizweni njengoba kulebutho phakathi. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Khonokho kutshengisela ukuthi inja isela mazinyo. Ngakuthiwa abantu beZimbabwe bayafunda ikakhulu ngakuluhlulwa kithi ngapha komthwakazi. Ngakuthiwa kasila problem ekhona. Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu osala ngaphandle kwalowo manyano ukwenzela ukuthi bezame ukuthi ngamandla wonke bekhiphe uhulumende kamgaba embusweni. Ngoba singaba lomnyama wokuthi ukuyefika ekhethweni, ukhetho bazacila njalo. Bengacila njalo sebezazenzela umathanda. Angikholi ukuthi abantu beZimbabwe kunye lakomthwakazi sizimisele ukuthi siphile njalo eminyaka emihlanu ngaphansi kombuso wezikliwi ezevano.
Bakhona baba Magonya abathi nxa kungaphathwanga ngobunono obukhulu okuyinto lokhu okungadubuka kugcine kusiba lempi elizweni. Yebo, singafika na kulelo ba.
Uyabona into esiyenzakele eZimbabwe kathesi, kulomuntu othethe itanka yeparafina wayichitha. Kuswelakala nje umuntu wesibindi ongafika alumathise umentshisi. Engalumathise umentshisi, hhayi umhlabathi uvundile kuyakutsha konke, umbuso wezanu uyabhidlika.
Ukhuluma ngokutshabalala kweZimbabwe langokutsha kwebandla leZANU PF, kodwa ilizwe lona nxa sokule mpi phela kutshabalala yonke into.
Ayisikho futhi ukuthi ngigqugquzela ukuthi kube le mpi, hhashi. Hajayi lokho kangufisi sivile. Angifisi kubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngoba impi phela ukuthi sokuchitha umphefumulo. Angifisi kubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngenxa yomuntu wokuza nje eZimbabwe wazocila abantu wathatha umbuso wazenza umZimbabwe nile ngomuntu wokuza. Angikholi ukuthi into esingayifika leyo. Ungabona ngomuntu ozimisela ukuthi ungafika into njengomgabi. Ngoba ngikwazi ukuthi hayi ekangisathathi.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yamaqwetha alwela amalungelo oluntu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, ithi ithola imbuzo eminengi kuZulu efuna ukuzisisa ngamalungelo akhe ngaphambilini kokhetho. Lokho kuphuma emihlanganweni linhlanganiso eyenzayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe ifundisa uZulu ngamalungelo akhe ajiyeneyo. Sixoxe legqwetha lalinhlanganiso umnumzana Lizwe Jamela.
Masikhangela amalungelo ku-constitution yethu uhlanganisela konke ugoqela izina amalungelo akhangelane lezepolitics ukhangelana namalungelo achiyetshiyeneyo. So nxa siyenza ama-clinics yethu eminye imibuzo iyabe ikhona siqonde khonokho. Silakho ukuthi sitendule imibuzo yabantu, silakho ukuthi sisabe ulwazi ukuthi kuhamba njani ngendaba zonezo zamalungelo angasiphathelane lendaba zonezo. Sikhangela indaba ze-non-discrimination, sikhangela indaba zokuthi akumelanga abantu behlukuluzwe indaba ezishiyetshiyeneyo eziphathelane lempilo zabantu.
Ungasipha nje umzekeliso weminye imibuzo elihlangana layo eqondane lokhetho.
Imibuzo esingathi iqondane lokhetho imibuzo naleyo ephathelane lendaba yokuthi kuzafika abantu kuthiwa bayahlukuluzwa bethaywe indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapotele elinye ibandla elihlane lelinye. So we're talking about into ezihlane lodakela oluphathelane lendaba zokhetho. Kuzafika ukuthi abantu baya befuna ukuzwisisa ukuthi beyenzeni nxa kungathiwa sokulodakela sikhangele nendaba zokuthi maybe abanye bayafika nxa bengahamba emapoliseni ukuthi benze ama-report. Abanye bakhona bayafika sokuthiwa yibo abayaphila umthetho sebevalelwa bona kodwa befika e-police station bevuza igazi ngokuthi bachayiwe. Sinabanye ababuza these days ababuza indaba yema-registration yamavoti yokubhaliswa kwabantu ekuvota ukuthi abakakuzwisisa ukuthi uhamba njani. Bathi bayakubala okwama-tra biometric voter system yona leyi abantu baye befuna ulwazi olujulileyo ukuthi kathi kwenzakanani, bazaqalisa ukurejista nini. Fo indaba yakhona le biometric kuyini, vele inyamazana bani, uhamba njani. So siyabezama ukuthi sibaqasisele ukuthi hayi uhamba njani lapho isifani ukuthi sibaqasisele.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse.
Izulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngendaba kazodwa wabantu. Siyakwazi ke ukuthi uzodwa wabantu umuntu othanda ukutshengisa umzimba wakhe emphakathini, abantu abanye bayamthanda abanye bayamzonda. Singazi ukuthi ke labe ngilabo lamhlanje umnumzana Ezra Jesus Banda kanye losakhile leline uMadube bazathini ngodaba lolu. Madube, ubona njani udaba lukazodwa wabantu?
Yena indlela afuna ukuthi aziphilise ngayo, but njengomama bona ngani usibisela phansi ngoba angeke mpho ngihamba ngikhiphe ngitshengise ezinye izitho sami somzimba egcekeni ukuthi wonke umuntu uyabe ekwazi ukuthi kume njani kuhamba njani. Ngikwazi ukuthi umuntu ongumama umuntu ongumama kumele azibambe kuhle avale amanye ama-parts omzimba, but abanye abantu they are just using it fit for ukuphila. Sizabe singasoze sibalele, but kimi kusayidi yami amvumelani lakho akwenzayo.
Baba Sibani, nathi udaba.
Hayi Madube, isinto sesayangaphi Madube? Bakithi, abantu bakithi, nxa sikhuluma ngosiko lwakithi, liyawazi ukuthi omama babegqokani. Emekeza, siyazijabulisa, sike sahamba loDube nasafika khona lokuba Swaziland, sabona abantu bagqokene. Uzodwa utshile ngaphi labantu abagqokene njengabona abantu bethu bakudala. Osisi laba bebengendanga babehambe behamabele phandle, nakathi Swaziland bayakwenza, okukhona esikweni lethu lesintu nesiNdebele abantu behamba benjalo. uzodwa kulanto nje le yodwa etshintshi le ukuthi njengomuntu othe zijayivela kodwa ejengisa umzimba wakhe ngoba ujayiva ingoma zakulezi nsuku kodwa kwakuthoma ingoma zakhe zizitshikitsha babe gqoke nosizi babe mekeza bezigqokele kulokhena amabheju
Madube anti uyazwela ke ukukhuluma sibandana
Hey nyamuzu sibandi yakhuluma kodwa phela ngensuku zakhathesi hey akukhona yeye abantu abenza isiko but akusavamanga ukuthi phongubona umuntu nje
usufuna isiko life yini usufuna isiko life yini Madube usufuna isiko lethu life yini sokuliyangisana kuliyangisana imizimba libone
hayi ukufana lokazodwa hayi phakathi kwabantu ebantwini abaneye khona ngendlela yena afuna ukuthi aziphilise ngayo sibili yabe ebona kuyinto right angamayindi ukuthi wenze njalo but kwisayidi yami hayi njengomama ukuthi mbe mbona omunye umuntu ekhipha kuphele etshengisa egcekeni la wona abana besiko uma sikhuluma ngawanazela but bayabe betshengisa amavela siyali siyabe sibona kodwa ukuthi size sibone sidlulisele phakathi hayi kuyabe kungasamanga kuyo
ababona bedlulisela phakathi ngabalunguzayo nxa ejeva kanjani ngabone phambisa unyalo lakhe ababona kodwa lana basuka ke bengani mangcolile emakhanda lapha Madube yebo basuke befuna ukubona ezinye izinto bese bekhothama kajengisi nxa ejayiva ngihleze ngumbonile uyabe edlalisa unyawo lakhe kukanti kube lalaba abafuna ukuthi balungize ngaphansi basuke sebedinga ke laba abantu benza njalo esengathi ngama-pervert
abalunguza ngaphansi ye ngambaboni nxa etshengisi ufica ukuthi ngabamlunguza ngaphansi but nxa bemlunguza ngaphansi isikhathi esiningi bomnanzela butevo akazange abavale ngibabanqaba ukuthi bangamlunguzi uyabayekela ababe belokhu bemlunguza ngaphansi so kwabunyawe ngizibuza ukuthi i-entertainment yangkhona icini i-entertainment enjani ukuthi umuntu ongubabe abe funa ukuthi azabone siphakathi ukuthi kunjani ukuthi engabona besokusithini
sibani
ye ngiyamuzwa kodwa-ke into khona ongavumela aphile njani umntwana siyathe siyakhuthaza ukuthi abantwana bayenza into zamasiko abantwana benza into engababisela imali ngoba imfundo yodwa isingabisela imali ikakhulu-ke ezwekazini le-afrika ulo uzodwa uphila kathi ezibhadala ama-rent ufeed ifamily yakhe uthenga iy'mpahla zakhe ngendaba zokuthi ajayive kanjani engavala asegoqa sesithini sejikiza akusena umuntu ozabhadala imali okumbona sokuzalamba uzodwa kethi abantu bekelelani ukusebenzela lokhu kuyafana lawo usebenzisa unyawo ukhaba ibhora omunye uyalihet ibhora omunye athengisa omunye wenzani uzodwa ubuya kahle ngafana nabo sesabathengisa imizimba uzijayivele egcikela ntuke bemkhangele bambhadala
qiba-ke Madube uyazizela lawe qiba uhlelo lamhlanje
ya bambhadala shua and uyayeza imali uyaqhubeka uya phambili kodwa ngabe kukhothameni lapho akhothame at least angakhothami kakhulu kumbela bona akhothame bona abo babengalunguzi baze balunguzele ekuceke ngoba omunye sake sathi sigwejisi sendlini wathi nalitshola lisithi liyavala lafanisa kuyazibukelela uzodwa abantu mina mbone konke
ha vala sibanda
yebo kambe-ke uzodwa kasemsapoteni kasemelele eqhubela phambili nxa ekwazi ukuthi kathengisa imizimba ngoba lo mzimba komuhle ezijayivela kanjani hhayi imvumelana laye ngithi zodwa qhubela phambili usenze imali
yelo-ke umnumzana Ezra Chisa sibanda umsakazi olodumo okhonangale-ke ebhilitane ngibonge njalo-ke unkosikazi sakhile liline uMadube ukhonangale uMadube-ke eFrancis Town kule Botswana sibanda lo Madube imbongela kakhulu
siyabonga kakhulu edube lakusasa
siyabonga kakhulu Chisa ngiyabonga kakhulu
nami ngiyabonga Madube bhaye
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
awethu ashonaphi ona amasiko ube ukhona izolo akuse
siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngixoxa lo mnumzana Gilmore Moyo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship sifuna ukuzwa okuningi mayelana lalokho akuhlangene lakho efunda kwelemelika njalo ukuthi uhlelo lolu usethuthukise indlela aphatha ngayo ibhizimusi yakhe na ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo Moyo unjani
Ngiyaphila kunjani bro?
Ah ngiyaphila kunjani phela eMelika?
Ngithabe kakhulu ngoba abantu bangikhona bangathi bangikhumbuza ngobulawayo. I mean even indlela lokhu indawo yangikhona eyiyo in terms of heritage yabo bangathi baloku preserve heritage yabo njengathi kobulawayo. So kungathi siyafana singabantu bani.
Ah kodwa kuyabukeka mfana ngithi ukuthi ujabula ngoba hayi yazi ngasebulenjini bokuzibazisa ube Facebook ukugcwele ngalezi thombe zakho. Hayi kuyabonakala ukuthi uyakholisa khona phi Texas.
Yazama nje ukuthi sijikele nje lapho abanye bebe nomona.
Masihlabe le ndaba ke. Awungitshele ungathi isikhathi sakho ulapha kwelemelika sesiletha umehluko na kundlela yona ophatha ngayo ibhizinisi yakho.
Yo silethe umehluko omkhulu kakhulu ngoba khathesi indlela I think vele ngathi ngisuka ngale ngangile idea of vele ngangile indlela kade senza ngayo into zami but ngapha sengathi kunezinye izinto abazingezelele kwelokuvela in the way I do my business so ama approaches angathi asechine kancane noma ngithatha nalomuntu kumele present i-business yami akumele ngithathe 1 hour ukuthi ngikhulume nge-business yami kade sengikwazi ukuthi ngingathatha nje 5 minutes ngikhulume into esiqakathekileyo
awungitsheleke Gilmo kunzima na ukuphila labantu abakhuluma ngendimi ezichiyeneyo njalo abaphila namasiko achiyeneyo
kunzima kunzima uyazi noma usezimbabwe ngahlala umuntu ongamaziyo kanti kunzima so you can only imagine also uzihlanganela abantu abe-west africa abe-east africa abe-north africa sonke ni nje sichiyene but into engiyithakazelayo ukuthi abona nxa sisezimbabwe singathi lobumbulo ama-south africa nabantu abebotswana labezambia asikhulumisane kangako but nxa the more siphuma sisiya kwamanye amazwe singathi siba ngabantu banye so mina ngithakazela khona ukuthi sizeza kunanzelela sisemelika ukuthi hayi iSouthern Africa sinjena sithona sithiya islonophobia but singabantu banye ngoba ngapha sesingathi sibambene ama-values ethu ayafana indlela esicabanga ngayo iyafana
so Gilmo ubona ngani ususunguleni na ubudlelwano labafundi abadabuka kwamanye amazwe
hayi ngoba lami sengifunda okuningi kakhulu futhi kwabanye bona laba abaphuma kwamanye amazwe ngoba besides ukuthi sibe ngapha emele kanti lathi sesifundisana njengabantu abafunda esiphuma kwamanye amazwe e-Africa
kodwa ubona ngani kuzathuthukisa isimo sebhizimusi lakho na
sizathuthukisa ngoba vele ngibuyela ekhaya eZimbabwe imicabango yami ukuthi ngisebenze kwi-Africa yonke nje so vele i-opportunity yokuthi nami ngikhulise ibhizinisi ngoba kathi singaze ngikhumeza zithi ngifuke eBenin kumbe eGuinea Bissau
sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi isebenze ukuthi liphathe inhlelo lapho beliyenza ama-presentations litshengisa ingcwethi esijiyeneyo zebhizimusi ukuthi lina njengabasakhulayo abadabuka kuzwekazi ele-Africa liphatha njani amabhizimusi enu lokhu kuhambe kanjani
lokhu kuhambe kakuhle sibili ngoba siqala sonke vele singabantu kade besebenza siphuma lapha kodwa I think i-challenge kade siyayo ukuthi amabhizinisi ethu siwafaka njani ku-30 seconds like i-elevator pitch amabhizinisi ethu siwafaka njani ku-5 minutes ukuthi abantu bezwisise ngokwezinye izikhathi njengabantu abathi nxa sikhuma ngamabhizinisi ethu yabe sithi facilitation platform kodwa umuntu nje ohamba nje street yabe engakwazi ukuthi lokhu kutshone ngoba lawo ngamagama ngama-buzzwords thina esiwasebenzisayo ngathi kuthiwa ngama-jargon like i-medical jargon session jargon i-media jargon so ngapha bebesifundisa ukuthi uyibeka kanjani indaba yakho ukuthi umuntu onke eyizwisise straight forward ungakhulumi ama-buzzwords ukuthi abantu bazabona ngathi ufunde kakhulu
ngempela viki ezayo lizabe liza la esigodleni se-Washington DC kuyini okuzabe kwenzakala ukuthi lize la
so sonke ni siyahlangana nje sonke ni nje kade sikhona ngoba sonke sibe sesema university achene kodwa sizahlangana ku one ndawo sibe sesiba la ma sessions esiwayenza during the day then lo ngama ignite talks angathi ama TED talks esabe sewayenza
so umbuzo wamgcina ke moyo lapho ugoduka ekhaya ukhangelela ukuthi uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani ke
mina into engifisa ukuthi uma mphendule eZimbabwe ngime la ngama-workshop nginikeza i-feedback waba ingxebe ngathola okunye lami engakufundayo then on top of that nasengifaka nje imfundo engayifundayo e-America sengiyifaka ngaphi emsebenzini wami that's where ngiza-introduce ilokhu ze-continuation ye-business yami
hhayi moyo siyabonga kakhulu ubhuti bekuhle ukuba lawe kuhlelwa angithi
hhayi siyabonga baba
balaleli isikhathi sethu sesiphelile masidibane ngevikezayo olebalalisayo ngu-Mike Hobe mlilale
Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi we-Methodist umnumzana Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli kumagumbi amane omhlaba.
Mfuna sikhangele ngodaba lwabantu abampofu okugoqela intandane kanye labafelokazi. Uthini umbhalo ngabantu laba?
Umbhalo ucace cacile Moguna gegelwa kwabona labo obabetha abampofu abafelokazi lentandane. Umbhalo ubeka emahlombe amakholwa labantu bonke ukubana kungumlando wabo ukuthi babone ukuthi laba bantu abaswelayo kabasweli. Lava abafelokazi labo kabahlukunyezwa intandane lazo akumelanzi ubone ubuntandane bazo ngobana njengebandla ke ibandla ngebandla libandla lenkosi lonke kungagadekekile ukuthi yiliphi yomlandu wokuthi labo bantu banakekele ngoba labo badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu bayingxenye yesibuko sikaNkulunkulu nxathi bakhanyele.
Lina njengamakholwa esiKristu mfundisi ungathi liyawufeza nalo umlando.
Amabandla ngamabandla ayazama kakhulu kusukela emuva khona le ukubana banakekile laba bantu abaswelayo. Mina nxa ngathatha elami ibandla elamawisili ungakhangela eHarare Brenda okay maybe you seek a children's home lapho kugcinwa khona abantwana abangalabazali ngezizathu ezijineke besukela ebantwaneni abancane kakhulu baze bafike emangeni lokuthi sebeleminyaka eyenelisa ubudala babo. Njalo ngapha kwela kithe emaNdebeleni uhlelo olunjalo silalo emzini yathi mission esibomvu kwelasemzingwane. Ngitsho nje ngiqamba indawo ezingaba mbili ilizwe lonke amabandla ngamabandla alaze indawo ezijineyo sibili lapho abantu abaswelayo intanda labafelokazi abancedakala khona ngoba ivangeli lokuthumayela ukuthi uzakuya ezulwini ungazange unakekele laba bantu kalisebenzi. UJesu ngenye iminuthi nxa bembuza ukuthi langibona ngilambile alingiphanga ukudla langibona ngihambaze alingembathanga nxa bembuza ukuthi Jesu sakubona ngathi asazenza khona lokho uJesu uthi nxa lingakwenzanga kulaba abaswela ukudla abaswela izembatho abaswela uncedo kutsho ukuthi lakimi alikwenzi ngoba laba bantu yibo engibameleyo yibo engibanakekelayo yibo abasenhlizweni yabo.
Uthini ngabafundisi bakulezi nsuku laba abanye abahambela phezulu abaphila impilo yaphezulu abahamba ngezimoto ezidulayo abazithenga njalo ngezimali ezikhitshwa ngabantu abampofu emachurchi abo?
Bengibala nje omunye umbhalo othi uJesu wanika ukudla abantu abazinkulungwane ezihlanu. Kulezi nsuku abantu abazinkulungwane ezihlanu yibo abanika ukudla umfundisi oyedwa. Kangisoli lutho kodwa kayisikho khona lokho ngobana umsebenzi kamfundisi ngomfundisi ibandla ngebandla kumele kube yikwelusa lokunakekela abantu. Lokho kimi mina njengomfundisi wewisili kayisilo ivangeli eliqondileyo.
Akuyiqibe mfundisi ngombhalo ngamafitshane nje uvuselele imoya edabukileyo lamhlanje.
Ngiza kuya entshumayelweni yasentabeni uMathewu isahlukanise sihlanu izindima nje boza zonke ezikhulunywa ngabantu okuthiwa babusisiwe. Ungakhangela indima yesuba ibabusisiwe laba abalambele bomele ukulunga ngobana bayawusudiswa kutsho ukuthi abantu bakamlimu lapha bakhona bafisa ukubana bahlale bezuza ukudla kwenyama lokomphefumulo. Ngakho ngalesi sikhathi sani ukubana sithi uNkulunkulu olungileyo nenimandla wonke apha abantu badumeka amagumbi ngamagumbi bahluphekile kakhulu ngalezi nsuku baswela ngitsho baze baswele lento ezincinyane zokuthi bazisize. Abanye ngabakwazi ukuthi bawudlani nini abakwazi bagqokani nini bakuthola phi usizo lwabo kodwa sithi abavumelane lencekelo uDavida xa esithi ngiyakuphakamisela amehlwami ezintabeni isizo lami lovelaphi na isizo lami lovela uNkulunkulu umdala elizweni lomhlaba. Babusise uNkulunkulu abantu bakho bangaze balinda impilo ezayo kodwa impilo abayiphilayo emhlabeni maye bayasondeze kuwe ngobani ukuswela ngabe ehlukanisa lawe kodwa uPawulu abo yathi kwini ungasehlukanisa lothando lwakho na abantu bakho badumekile bakhathazekile baduduze ngoba bona uNkulunkulu ezimangalo salala kusukela manje uzobona phakade. Amen.
Amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga.
Siyabonga. akathi uNkulunkulu asibusise sonke.
Lolo be kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi weMethodist umnumzana Thandeko Zintimkandla. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lesinazo lona elisanda kwethula indlikizane yesingle elesihloko esithi Tapinda. Kahle ngibamba ama break khonapho ngilibuyisele muva kwezinye ingoma zaleli qembu ezidle uBhedu njalo eziqhubeka zijatshulelwa nguZulu. Le ngethi Kalanga Child ephume ngo 2015. Kalanga Child ulandele enye njalo indlikizane yesingo yaleli qembu ethi Kubukalanga. Selikwenzileke njalo iqembu lesinazo ngale ethi Tapinda. Kume umkhokheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba ekwelengilandi lapho ahlala khona sambuza ukuthi ingani kahle kahle lingoma.
Kule ngoma iTapinda ijonge kakhulu abantu abase diaspora ubunzima abahlangabezana labo besebenza nzima kulama expectations amaningi abakhangeleleyo ikakhulu ekhaya ukuthi kuyase kulama extended families zifuna lokwana lokwana. Kodwa ke abantu abaningi abakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi imali le itholakale.
Bayamukele njani lingoma abalandeli enkundleni eselifakekizwe?
Hayi kukhanya abantu bayayithanda kakhulu lengoma mpela. Isikhala lasemsakazweni ekhaya sigqulagqula mpela akusho ukuthi abalaleli bemisakazo labo bayayithanda.
Idlalade lesibili okuzaba khona lalingoma elibuya nini njalo abalandelo ngabathembisani?
Idlalade leli lona vele belifanele siliqale January 2017. Kodwa ngemva kokuthi sikhethwe kumncintiswano weBulawayo Arts Awards, abantu baqalisa-ke ukuthi kube le demand ukuthi abantu bayicela ezinye ingoma sizwe.
UMalaba uthi idlalade labo lesibili liyeza kusikhatshana esizayo njalo ngompalakazi baza kwethula idlalade labo uKalanga Child koBulawayo lapho okuzaba khona labahlabeleli lamaqembu afana labo iyasa abacula abafana lo Sochamoyo uNduksi Junior labanye. Kodwa okwalamhlanje sithi Tapinda.
Time.
faneleke mthwakazo livalelisayo ngontungameli inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.